endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Iningi lezizalwane zeZimbabwe seziveze ukungabi lethemba lequla lenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union elizaqala kusasa ukuqhapha ukhetho leZimbabwe. Inhlanganiso ye-AU yazise ukuthi izathumela iqula lamalunga edlula angamashumi amahlanu. Udubo lokusilela kwemali luqhubekela phambili. Amabhanga eselawe ukupha abantu imali yohlobo lwama-bond notes kuphela, hathi ngedola laseMelika. Abe-MDCT baveze ukungajabuli ngokuphathwa abakwenziwa ngabe-commission ebona ngezokhetho, ikakhulu ekutholeni ugwalo lwabalelungelo lokuvota ele-voters roll. Usikomitshini wamapholisa eZimbabwe ube lomhlangano lwentathelo izindaba kobulawayo, okulapho udaba lokuphoselwa okudubukayo kukamongameli eMasemnalangagwa olungakhulunywa ngalo. Thiyani Indlebe ukuze lithole udaba lonke. Kwezemidlalo, emidlalweni yenguqu yokubanga inkezo yamazwe womhlaba eFIFA World Cup 2018, namhlanje kudlala iqembu eleSweden lapho elizabe lingqikilana leqembu eleSwitzerland. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sikhangela umumo wezombusazwe lapho kulungiselelwa ukhetho olukhona ekupheleni kwalinyaka kaNtulikazi. Thumelani imilayezo lwenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.